Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuNtulikazi 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sebefika bose inkulungwane 982 abantu abalomkhuhlane wa COVID-19 eZimbabwe.
I lockdown iyafunakala kakhulu umkhuhlane osumemethekile. Kwenzela ukuthi abantu behlale ezindlini zabo bengahambi nomfolo umkhuhlane.
Inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi kusasa izakwenza umhlangano omkhulu lenkokheli yamabandla ezombusazwe.
Kulinyatshelelihle elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi baprovide ileadership bayenze umsebenzi okwenza kube lokuthulela izweni.
UMoses Ngwenya weqembu leSoul Brothers labanye bavalelisa umoyi uPatricia Majalisa.
Efemelini yakhe nakubalandeli bakhe akohlanga lungehle.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe okulabantu phose bafika inkulungwane 982 asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane weCOVID-19. Odokotela bathi kumele abantu bahlale ezindlini kumbe uhulumende aqinise uhlelo lokuvalela uZulu ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuthi selikhuphuka inani labatholakala belo mkhuhlane weCOVID-19 phakathi kwabantu abahlala eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi kulabezempila kahle asebetholakale belo mkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo lezinye indawo eMathebeleland. UDokotela Solwayo Ngwenya obona ngendlela ezijiyeneyo eMpilo Hospital uthi kukhanya ngani uhulumende uza kwethula olunye uhlelo lokuvalela abantu ezindlini ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
I lockdown iyafunakala kakhulu umkhuhlane osumemethekile. Kwenzela ukuthi abantu behlale ezindlini zabo bengahambi nomfolo umkhuhlane. Yikho ngiyabona i lockdown njengoba lapha asila ma vaccine njalo abantu bangani ukuyezibhedlela lapha ngani kuyahlupha ezibhedlela. Yikho mbona ukuthiwa yikho ukuzivikela kokugcina lokhu ngesitshaba ukuthi i-last defense. I-lockdown umuntu uyazihlalela endlini yakhe lemuli yakhe engaziwazi wazifake engozini ukuthi anompole lo mkhuhlane. Kusiya ngaphambilini ngake ngatshela abantu ukuthi bathenge indlubu zabo lokudla okunye befake endlini bagcine ngoba le lockdown uma ibuya izabe kuthiwa i-hard lockdown. Ngiyabona la masotsha engaphume bephandle ukuthi abone ukuthi abantu bahlezi ezindlini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kubikela uZulu ukuthi ulakho ukuqinisa isiqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. UDokotela Ngwenya uthi abantu kabalandeli uhlelo lolu ngemfanelo. UDokotela Ngwenya uphinde wathi kumele balandele okufiswa nguhulumende.
Umkhuhlane uyamemetheka ngokuba abantu kabalandeli lokho kwafakwa phansi nguhulumende ukuthi abantu bayenze social distancing lokugqoka kuhle ama face masks. Kutholakala ukuthi liyalokhe ligxokozela liphefumulelana emalayinini lisuke lapho lingagqoke kahle ama face masks lijiya amakhala yenu ephandle livala umlomo kuphela. Kuzokuthi abantu laba abanye abavelele eSouth Africa sebephendukile izihlobo zethu lazo yizo ezenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngoba abanye bayabaleka kuma quarantine centers.
Kulabantu abaningi abethuswayo kumemetheka komkhuhlane lo. Omunye wabo uNkosazana Caroline Moyo.
Abantu kumele bahlale ezindlini belandele imiyalo abayitshelwayo, hayi ukuthi begcwale yonke le ndawo. And layo le ndaba yokuthi kuthiwa abantu belokhu besimagla besiyalela le yikho kwenza ukuthi umkhuhlane nalo umemetheke. Abantu kabahlale phansi.
Umnumzana Mthokozisi Sibanda ulombono ofanayo.
Kuqakathekile ukuthi abantu bavikele ukuhamba okungelasidingo umuntu aphume siyathenga lokho akudingayo okuqakathekileyo abantu bahlale bevikele ngaso sonke isikhathi. Okokunatha, siyanatha amajinja wona lawo njengoba besitsho abanye lawo amalemoni wona lawo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nkosi Khona Khuphe.
Mina vele kakhulu ngazisi ngathi angisazizwa kahle kahle. Vele ngizinathela icina elelelele enkukhu ngiyazinathela icina. Ngesingami ngingazi omunye umuntu mina ngesingami. Hayi, kangiboni siluvikelo lwangikhona ukuthi sifake ama-mask. Kuphela le shorting distance kuphela. Zwi akulokunye okungumuthi. Umuthi wakhona ukuthi sizivikele kuphela sizinanzelele thina. Lapho sihamba khona. Lalapho distance, distancing yiko bakhuma nge distance, i 1 meter, 2 meter. Yiyo ongazivikela ngayo, yiyo i treatment ye coronavirus le mask.
Umnumzana Thabane Mhlaba laye uthi uyawesaba umkhuhlane lo. Ngakho ke unatha okuthiyeneyo ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we COVID-19. Loba kungani awudokotela wesithi lokhu akwenzayo akusebenzi.
Ngicabanga ukuthi lento le isimbambe yaze yamphinda. Kodwa lokho ngizelapha. Kodwa ngisho ukuthi ngiqinisile ngalokho ngiyafanisela nje ngoba ngithe ngithatha ukubheka ukugula esenje ngakugula. Ngimangiqathanisa nempawu ze-COVID. Cishe kuyafanana. So mina nje okwami bengikwenza kakhulukazi ngigxila emalemonini. Ngiyethatha nomhlafutho wona lo bawazi abantu. Ngubhoyila ngihlanganisa namahlavu avocado ngikuphuza bese ngithatha into ezifana nabo Vicks nabo Menthol ngifutha laphana lokhana ma kade ngikuphuza bengikuphuza ngihlanganisa le med lemon yes kanye le lemon juice ngifaka nesitoni phakathi kwangisiza kakhulu.
Umkhuhlane lo usubulele abantu abafika phose amathumi amabili 18 kuthi njalo abedlula amakhulu amathathu 320 sebesilile eZimbabwe.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini beinternet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele nakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Inhlanganiso yabokholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi izakwenza umhlangano lamabandla ezombusazwe kusasa yokusungula ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe elizweni. Umkhokeli wenhlanganiso le umfundisi Lazarus Khanye walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi ubambekile. Wodwa abaziyo ngokwezakalayo bathi inhlanganiso le izakwenza umhlangano leziphathamandla zamabandla aphikisayo kanye leZANU-PF. Umhlangano lo ozakwenzelwa eHarare uhlose ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla aphikisayo leZANU-PF. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi Angiston Sibanda.
Ulinyathelo elihle elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi ba provide i-leadership bayenze umsebenzi okwenza kube lokuthulela izweni kuyinto ebukekayo kakhulu. Nxa singakwazi ukuthi kuhlelwane kodwa sikhangelele ukuthi babuthelele abezobahlale phansi labakhokheli bezopolitiki abantu baqalise ukuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni ngoba isimo sibi abantu bayahlupheka.
Ubona ngani kuyaphumani emhlanganweni lo?
Mela ngakwehlule kumele sikhulumisane size sichulane lapho sesedlulana khona. Sikaze sithuthele ezandleni sibulale izinto sidulane kuzamele ekucineni futhi sizaphinda sihlale phansi sikhulume. So kuyinto esiyikhuthazayo eZimbabwe ukuthi sibe ne-culture yokukhulumisana singakazi sathintele ezandleni. So ngicabanga ukuthi kuyinyathelo elihle elicakathekileyo ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane kutholakale isisombululo kulokuthi abantu bagijimisane bathayane. Sibafisela ukuthi okuhle obishop Khanye la nenkokheli zonke obishop umuntu o reverend Mdata ukuthi entweni le abatsabanga kuyenza ubaphumelele kusize eZimbabwe ukuthi ilizwe lingathi ukuqede ukuhlupheka yabantu abakikho.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa le Studio 7 eHarare. Abantu abaningi bakhalela umdeni kaPatricia Majalisa osanda kubhubha kule South Africa. Isikhulumeli sikaMajalisa sithi umculi lo ube lesifo sesibindi. UMajalisa wayecula ngaphansi kwenkampani kaMuyi uDan Tanda ebizwa ngokuthi iDalom Stable. Wacula ingoma eziningi ezigoqela ethi Akulalwa Ziyawa. Wenze umcimbi wakhe wokugcina eZimbabwe enyakenye. Umunye wabadabuke inhliziyo nguMoses Ngwenya weqembu leSoul Brothers.
Ngithi nami angibhodlele emswaneni ngokushiwa udadewethu Patricia Majalisa obecula idisco. Patricia simanzi kakhulu la emculweni ngoba besebenza naye egalo ekhampanini eyodwa, sirekhoda ndawonye sisonke noSplash. So as the Soul Brothers sithi ke umphefumulo wakhe malala ngoxolo. Efemelini yakhe nakubalandeli bakhe akohlangalungehle.
Omunye njalo nguFred Gwala owaziwa ngokuthi uMadamara.
Ngizwise ukuzwelana nomndeni kaPatricia Majalisa njengoba andlulile. Inhliziyo ezibuhlungu sishe ngokukhulu kuzuma. Umuntu besimthanda kakhulu. Mina ngiphefomile naye kakhulu estage neSplash noDan Tanda sishare stage. Be umuntu oright kakhulu.
Uyakhala lo majaha wodwa Ndlovu. Waziwa kwezemiculo ngokuthi nguJays Marabini.
Hey Nyilusizi, ngithene kamadolo. Bantu bakithi ukulahlekelwa liqhawekazi emculweni wedisco. Ukudlula kwaPatricia Majalisa kundabula inhliziyo kakhulu. Ngoba ube ngumuntu ole talent elinye elimangalisayo xa sesiza kwezomculo. Njalo ungumculi ohlale kakhulu. Kakhulu emculweni wazinikela impilo yakhe yonke ukuthi abe ngumculi. Ngakho ngikhala labantu bonke beAfrika kakhulu eSouthern Africa leseZimbabwe ngoba bethandwa kakhulu eZimbabwe, South Africa, uBotswana. Ngidlalela ama-shows amaningi kakhulu lapha koBulawayo, uSidol, I remember uSkodini, indawo eziningi sibelethola. Ngakho ke abantu bakithi silahlekile kakhulu kakhulu. Sithi imuli yakumajalisa iduduzeke labo bonke abantu abathanda umculo kaPatricia Majalisa. Sithi alohlanga lungehlanga.
Baqinisile abadala nxa besithi isitsha esihle kasidleli. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma kampa eVoice of America eseWashington. Lisibanimba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 lagu 15460 kilohertz short wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sekulabantu abafika phose izigidi ezilishumi lantathu, 12,740,971, asebahlolwa batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Abantu abafika phose amakhulu ayisithupha, 565,716, sebabhubha. Kwele Melika kulabantu abedlula izigidi ezintathu asebetholakale belomkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba sokubhubhe abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu, 134,815. Ubongameli Donald Trump ubonakale ngomgqibelo wokusihlwa egqoke imask yokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ngesikhathi esithekelela abakubuthu abalimeleyo esibhedlela se-Walter Reed Medical Center eMaryland. UTrump ubengavumi ukugqoka imask esithi kayimfaneli. Kukhanya besenzela lokhu ukuthi kuvulwe amabhizimusi, izikolo lezinye indawo kulandela ukuvalwa kwawo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko senziwe manje lo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa lomfelokazi umama ubekezela Sibanda. Uhlala khona ngaleke eKhezi ukuthi uyahlupheka ngoba kulomntana wakhe ongani kakukhanye lokuthi kwenzakalani egumeni. Sikwazi ukuthi lokhu kungaba kungokwizinto zesintu kumbe kulokunye.
Umqalisa wayephongu kwenza nje into ezingaqedakali engakholumi. Kodwa owakhathesi uthi kulo muntu omlandele emuva ethi uyakwatsha ethi kame emini nxa ethi uyageza into leyana ithi ka ifuna ukulala laye. Into leyana iyamsebenzisa ngendlela ebuhlungu kakhulu nxa yena esitsho. Uyalabhula ukuthi kahambe geza, hambe watcha, hambe cleaner, asukume ungalali, sukuma ume.
Wini elakwenzayo ukwenza ukuthi lilungise khonokho okukhathaza umntwana?
Ngizamile izindlela eziningi. Ngamhambisa kibo kwakhe, bathi bona akababoni lutho. Ngangena emachethi, ayi ngehluleka. Ngangena ebantwini, ngehluleka. Yiko senze ngicela umphakathi. Kona boku ma studio uthi ngicela ukuthi ngincediseke sengihluphekile ngalomntwana lo ngumnyaka wesi 16-17 ngiloka ngizama yiko senze ngibhalela ulelo hle uthi ngicela ukuncediswa imizamo yami yonke esengihlulekile.
Inumber zami 077-401-2622 mphinde 077-401-2622.
Hayi ke ulamhla simalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Ngilethemba lokuthi siyadibana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Sibonge umama umfelokazi ubekezela Sibanda ohlala khona ngale eKhezi ebesixoxa laye lamhlanje kuhlelo lolu. So kuyisikhathi sabasakhulayo.
Yebo 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 mthakazo muhle Zimbabwe muhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingomike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngomkankaso ngamhla ka 31 Ntulikazi wokukhuthaza uZulu ukuba angene ezidaladeni. Kuhlelo silomnomzana Jingani Shoko owenhlanganiso yezinasu kanye lomabutho moyo owebandla elibusayo ibandla elezanu PF. Saqala ngokuzwa umbono kamabutho moyo bese sigqiba uhlelo ngengxoxo esiyenze lo Jingani Shoko. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho malana ngalolu daba.
Hayi, ngithi lokho abakwenzayo kulilungelo labo kodwa kuyize. Uhulumende lo khona uhulumende ovotelwe ngo-2018 and ukhetho landelalo ngo-2023. So phakathi kuka-2018 no-2023 akukho okunye vele okuzenzakala okuzatshintsha uhulumende.
Mabutho, siyezwa abanye besithi bakhangelela ukuyotshengisela ukuze uhulumende abone ukuthi abathabanga ngesimo somnotho. Hayi ukukhipha umongameli emasane mnangagwa embusweni okungekho emthethweni. Ukubona njani lokho?
Ukukhona njengoba sisho ukuthi ngilungelo labo abakwenze kodwa abakwenze kulokuthula. Abakwenze njalo ukuhambelana nemithetho yelizwe ngoba kathi esikhangela lelo mkhuhlane we-corona. Ukumemetheka kwalomkhuhlane vele kwenzakala nxa abantu bebuthene beyisiqumo. So xa uhulumende ethe kule lockdown kuzamele behloniphe ukuthi kule lockdown.
Hayi, sikuzwile mabotho. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Hothi sizwe umbono kaJingani Shoko owezinasu. Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo. Asizweni umbono wakho malanga ngalolu daba.
Ngikubona kuyinto ebalulekileyo kakhulu ukuthi abantu behambe bejengisela mayelana nalomumo okhona ezweni lakithi ngoba sibona ukuthi izinto azimanga kahle. Wonke umuntu usedubeka lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi abantu sabavotelayo yibo abantu abasesibisela emuva. Ukutshengisela lokhu abantu kumele beqaphele ukuthi kule COVID-19 yona ethiwa yi-corona of which iyafaka abantu at risk. So basically i-outcome yokutshengisela leyi kumele ibe yiyo ezakwanisa ukuthi abantu bebe yibo abaza kwanisa ukuthola lokho abakutshengiselayo, not ukuthi kube yinto engaba ngalabo abayenza ipolitics.
Shoko siyezwa amalunga awebandla lezanu PF bekhuthaza uZulu ukuthi ahlale emakhaya ngenxa yokuthi ilizwe lilokhe liphakathi kohlelo lwe lockdown. Thi ukuphuma abantu besiyotshengisela ngobunengi babo umhla ka 31 kuyabe kuphula umthetho we lockdown. Ukubona njani lokho?
Igovernment yethu eZimbabwe xa ikhuluma nge lockdown ithi yona i lockdown is meant to benefit ama citizens. We have seen ama decisions being made by the government during the lockdown. We have seen key political decisions being made by the government during the lockdown. So yoni government ngasithi abantu ngeke betshengisele ngenxa ye lockdown. So is the government trying to tell us ukuthi bona yibo bodwa abavunyezwa ukwenza ama decisions ngesikhathi se lockdown? So nxa ukutshengisela kulilungelo labantu kuvela ku constitution, basically we are saying people should go and demonstrate.
Hayi, isikhathi sesedliwe ngumangoyi. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Zulu kandaba, sithanda ukubonga uMabutho Moyo kanye loJingani Shoko ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo. Isikhathi sesedliwe ngumangoyi, kodwa singakagqiba uhlelo. Lingakhohlwa phela Zulu kandaba ukuthi sisabe sisonke ngolwesibili uhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. Zulu kandaba, lapha emsakazweni weStudio 7. Ofisa ukuxhumana lami lakho ngixhuma kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3PIGMYKE3. Yoni username yami. Kwaleloko namhla olevalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mabutho, Jingani, siyabonga ngokungena kuhlelo. Zulu kandaba, mthwakazi omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sidede kancane sinikelele ithuba uNtu Kamela Inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtu Kamela Inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli njalo ngibonga ukwamukela kulolu hlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizabala kuJakobe ichapter nga 1, ngiyibala ke lapha ngisukela kuverse ka 6. Lithi yona, kodwa akacele ngokukholwa engathandabuzi ngalutho, ngoba othandabuzayo unjengevinqo lolwandle eliqutshwa lizuluse ngomoya. Umuntu onjalo kangatsho ukuthi uza kuzuza ulutho enkosini. Yena unhliziyo mbili uyaphenduphenduka endleleni zakhe zonke. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuthi uJakobe ukhulumisana lathi ngokuthi empilweni lapha nxa sithandaza kuNkulunkulu sihlangana lodaba lokuthandabuza. Nxa siqeda ukuthandaza, iningi lethu sabe sifuna uNkulunkulu ahlaphendule khonapho, ngoba into esifuqe saze sathandaza iyabe ivele yona ifuna impendulo khonapho khonapho. Ngakho abantu abaningi kungahlala singatholi impendulo evelela kuNkulunkulu, kuyangena ke ukuthandabuza. Ukuthandabuza lokhu kulethwa ukuthi nxa kuhlela isikhathi esiningi uNkulunkulu singatholi impendulo, umuntu ugcine ecanda engqo uNkulunkulu njani, kasoze amphendule uNkulunkulu, kasoze enze lutho. Okwesibili ukuthi nxa sikhangele isimo sento lesithandazelayo, isikhathi esiningi iba njengogoliyathi, iyabe iyinto enkulu. Abanye ukuswela imali, ngathi kunje engxenye umnikazi wendlu sebuye wafika wathi kuwe, ngekela nje ukubhadala irenti yakho kusasa, amfundi la kufica la. Nxa usuthandaza kuNkulunkulu uthandaza uthalazi ukuthi kambe shuwa umuntu lo kasoze afika angixotshe khona manje. Kodwa ke into eyabe ifunakala ukuthi loba kule pressure yona leyo, lukholo kuNkulunkulu, ukuthi ukholo ukuthi uNkulunkulu uza kwenza lokho akuthembisileyo. Lapho uJakobe uthi, ngakho ke nxa wena uthandabuza awungeke wathola lutho kuNkulunkulu. So kuthandabuza kuba yisithu esikhulu kakhulu kumthandazo wethu lokuphendula komthandazo, ngenxa yokuthi uba njengevinqo oluselwandle oluphetshulwa ngumoya ngapha langapha. Njalo uthi yena, umuntu onjalo katholi lutho kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu nxa ukhangela ukhangela inhliziyo yakho ebona ukuthi inhliziyo zombili. Ngapho ucabanga ukuthi ngithandaza kuNkulunkulu ngaphutha bangukuthi mana ngigijimele ngalo kulenyanga ngaphutha bangukuthi ah kulomunye umpostori ngalo yakangcwele awusakhangeli uNkulunkulu akula dubu ukuthi uhambe uyecela kubafundisa umthandazo ngoba bathandaza labo bebuza igama lika Jesu Christ buright kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi ukhule wena uzufika esigabeni sokuthi uyakwansa ukuthi uzicelele izinto kuye ube lokholo lokuthi uza kuphendula akunike lokho okucelileyo kumele uthandaze ulandelela ilizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu yena uphendula izinto eziphakathi kwelizwi lakhe ngeke wacela into engaphandle kwelizwi likaNkulunkulu kasoza iphendule leyo nto ngoba uNkulunkulu ukhangela ilizwi lakhe ukuze alifeze
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba siyavumelana labazalwane abalaleleyo ngalesi sikhathi ngezidingo zabo ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu ngegama likaJesu phuthisa ke lokhu abakade bekuthandazela bekucela benzele kuhle abantu abakho bebekwazi ukuba uJehova ongatshintshiyo ngegama likaJesu amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo loga Patricia Majalisa sithi kalale ngokuthula singagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo sebefika boze inkulungwane 982 abantu abalomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi izakwenza umhlangano omkhulu kusasa lenkokheli yamabandla ezombusazwe uMoses Ngwenya labanye abaculi abalodumo bavalelisa umoyi uPatricia Majalisa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje olivalelisa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ngo-6:30 AM kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30.